ngibona mina lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabe likhangelane lobudlwangudlwangu obukhulu, ngoba phela ibandla leZANU PF alijayelanga ukuthi kube lo muntu ozama ukuthi alwisane njalo azimisele ukumisana lo President Mugabe. President Mugabe ujwayele ukuthi nxa kulwiwa yena uyabe ngekho, nxa esekhona laye njalo esefakwa phakathi esechallenjwa nje sokuthiwa khona hayi ngena enkundleni kulwiwe, kutshengisa ukuthi kuzakuba nzima kakhulu. Asazi ukuthi abebutho labanye baza kuthatha ngayiphi indlela njalo bawucelele iphi. Kudube ukuthi sizwa kuthiwa bakucelele kaMnangagwa, khonokho kutshengisa ukuthi kungaba lokulwisana okukhulu kakhulu.
Mnumzana Sibindi, wena ukubona njani okwenzakalayo kubandla leZANU PF la?
Well, okwenzakala kubandla leZANU PF ngathi mina umuntu obathi iBhayibheli kuthiwa kulesikhathi, kulesikhathi sayo, mhlawumbe ngathi inkomithi yeZANU isishiya begcwala khona. Ngoba iZANU sengazi iphathi yobudlwangudlwangu, iphathi yehlukuluza abantu, iphathi yabulala abantu ngesikhathi sama-1980s ngekukhula kwe-20,000. Kodwa uma kuxoxwa la bekubala khonokho, kodwa isikhathi sesifikile ukuthi isikhathi sebevukelana bona bodwa. And sokuthi ekugcineni ukuthi ngokuvukelana kwabo kuningi esizakuzwa ngabo, ngoba bayazani ukuthi bani wenzani. Khona sokuzolala ukuthokozela sokukhona phakathi kwabo kade sivele bangabantu abangafisi ukumelekhinisa, bangabantu abafisa ukuthi zenziwe ngentando yabo, bangabantu abangafuni ukuhlonipha abanokinza abanye abantu. Yikho khona-ke sisebevukelene. Kusekugcineni ukuthi lokho omunye wayemali ukwenza ecathile abeyobacathile sokumezekeleni ekuthatha ukuxabana bona bodwa. Kodwa-ke ngezinye indlela ngithi for ilizwe leZimbabwe kuyinto enhle eyenzakalayo.
Mnumzana Sibanda, ngakucele lwamabandla aphikisayo lawo kungani hayi asonto esingathi thina singabona iZANU PF isiphuma embusweni, ukubona njani?
Yaya, angiboni iZANU PF ingazikhupha yedwa embusweni, kodwa ukuthi ikhathesi isebuzimeni bokuthi ingakhitshwa embusweni ngamabandla aphikisayo kungabe kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikhangelise njalo siyithembe, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi wona amabandla aphikisayo akatshengisa ukuthi azwanane njalo azinike ukuthi bazakulwa njani kukhetho olulandelayo. Njalo nxa kuyikuthi iZANU PF iphumelele ukuzibulala, amabandla aphikisayo kufanele akhe esivumelwano esikhulu esiqinileyo esokuthi bangenza njani ukuthi nanxa befake ubukhokheli bafake ubukhokheli obungathembeka njalo bungaphangisa belule ilizwe ngendlela enhle. Kodwa kufanele silandelele ukuthi bona amabandla aphikisayo bekufanele kathi siyaqaleke manje ukugijima, odoko sokuyikuthi umkhokheli wabo laye ngani akezwa kuhluse usegoli udinga ukwelatshwa. Ngoba phela indlela iZANU elwa abalwa ngayo manje yokuthi o-Vice President bakhiphelana ama-statement bebanika intatheli zindaba, ayisiyondlela yokukhulu kutho ukuthi bona ngaphakathi kwabo vele ngabathola ukukhulumisana ngabantu abangakhangelani emehlweni. Nxa bengakhangelani emehlweni kutshengisa ukuthi bangabe bethole ubuzima obukhulu. Singazi ukuthi uPresident Mugabe ufike wathini njengoba ethole izinto sezimi kabuhlungukane.
Mnumzana Sibindi, ungathi uMongameli Mugabe utshengisa yini ubukhokheli obuqotho nxa sikhangela okwenzakalayo?
Engakutsho kathesi mina nxa ngikhangele uMongameli Mugabe ngibona ngathi atshengisa ubuqotho obuphakeme ukuba ngumthungameli. Njalo nxa nginanzelela mina ngowami umbono, ngibona ngathi into zonke ezenzakalayo sezingaphezu kwamandla akhe. Siyananzela ukubana umuntu omdala futhi ubudala lakhe kulisuka lakhe. Kodwa-ke sukusegcekeni ukuthi zonke ezenzakalayo lezi kanye ngathi kula bantu abangemuva abamfunzayo ukuthi yenza so yena ngokwakhe ngibona ngathi ekuthungameleni kwakhe aselawamandla usethungamela abanye abantu. Yikungananzelela kathesi into eziningi kungakuyenza into eziningi. Siyambona umama owelizwe i-First Lady umkakhe uGrace Mugabe engakhulumile ukuthi uMugabe angafiki ukubana abe lesinquma sikhathi uma ugijima uhambile afike akhulume kwesikhathi ahlambaza abantu ayenze lokhu lalokhu ngemva kwesikhathi esithile uzakwanda umongameli eselendlela khonapho. Njalo futhi sinanzela uhlo wakusasonke kusegcekini ukuthi ibandla iZANU PF lichabukane phakathi, and isikhathi esiningi sesinanzela ukuthi uMongameli Mugabe usesenza amadinga esikhathi thina alwabuqotho phakathi.
Mnumzana Sibanda, isikhathi asisavumi, ungasigqibela uhlelo usipha nje imbono yakho yokugcina.
Ngibonani kungatheli ukuthi abantu banandlelesise ukuthi iZimbabwe igxile kakhulu njalo ibanjwe kakhulu ukuthula, ngathi ukuthula khona kungathi ukuthi kungaliwa abantu bangahlale begijimisana ezitaladeni, kubanjwe ukuthi iZANU kayilwisani. Ukulwisana kweZANU lokhu kufanele sikunanzelele sikukhangelise kuhle, ngoba kungagcina kuthele ilizwe lonke phakathi komnyama omkhulu kakhulu okulwisana ngendlela engayisiyo. Njalo siyeza ukuthi ulwisana kangkhona nxa kukhulunywa phakathi kwakho Vice President uMphoko loMnangagwa. So ukhulunywa ngezinto ezifana nokubandlululana ukuthi hayi uMnangagwa yena uhambe waya khonale wathi iMasvingo ilelizwe elizimelele lodwa into ezifana lazelezo. Abanye besithi hayi uMphoko uzama ukuthi kwenze ukwenza ukukhethana kukhethwa abantu besindebeleni njalo njalo.